sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Onamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 19 Nhlolanja 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
were already agreed upon by our leaders, His Excellency President Mnangagwa to the Republic of Belarus.
Belarus lithi lizaqhubekela phambili liqinisa ubudlelwano leZimbabwe ikakhulu emisebenzini yokwemba ukuthengiselana imitshini yokulima lokunye okuthuthukisa umnotho wamazwe omabili.
Kwaku-50 avenue savumelana ukuthi sizabasusa okwesikhatshana silungise budwetshwe emzila lapho abantu abazathengisela khona, bese sibisa-ke bona laba abayabe bebhalisile babuyele bathengise endaweni esilungisiwe.
Bekuyiziphithiphithi kudonselana phakathi kwamapholisa kamansipala labaphila ngokuthengisa kobulawayo namhlanje ekusunguleni kohlelo lokususa abathenga bethengisa impahla emigwaqweni kakhulu ku-5th Avenue. Namuhla uZulu waseMelika umanyene ukunanza ikhefu ele-President's Day, lona elaqala ukunanza ngomnyaka ka-1879. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Belarus lithi lizaqhubekela phambili liqinisa ubudlelwano leZimbabwe ikakhulu emisebenzini yokwemba ukuthengiselana imitshina yokulima lokunye okuthuthukisa umnotho wamazwe omabili. Kodwa kulabanye abathi kababoni okuthola iZimbabwe kweleBelarus okwenza babe lomcabango wokuthi lobu yibudlelwano benkokheli kuphela, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ubudlelwano bamazwe la buncone namuhla ngabamele uhulumende wakwele Belarus loweZimbabwe ngesikhathi behlolisa izivumelwano ezalotshelwana inkokheli yamazwe la. Ekhuluma emhlanganweni owenziwe phakathi kwamazwe obona ngobudlelwano phakathi kwele Belarus lamazwe ezikazi le-Afrika ubujonge ukuqinisa izivumelwano zokuthengiselana,
which were already agreed upon by our leaders.
Silungise ubudlelwano obavunyelwana inkokheli yethu njalo ukuba sikhangele ukuba singasebenza sonke njani ukulungisa lokhu okwakhulunywa ngumongameli Mnangagwa lapho esiya eBelarus.
His Excellency President Mnangagwa to the Republic of Belarus.
Lokhu kugcizelwe unkosikazi Rofina Chikawa osaphethe isikhundla somphathintambo wohlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe.
From the time of His Excellency President Dr. Emmerson Mnangagwa visited Belarus in 2016, when he was then the Vice President of the Republic of Zimbabwe, to discuss cooperation between the two countries.
Ngesikhathi umongameli Mnangagwa esethekelela eleBelarusi wahlangana lomongameli Lukashenko lapho okwalungisiswa ugatsha lwezokulima ukwemba lezinye ingatsha.
Ingcitshi kwezomnotho zithi loba nje kuqakathekile ukuba leZimbabwe lidlelane lamanye amazwe wonke, kumele kucace ukuba ilizwe lithola imali enganani ngobudlelwane lobo. Ziqhubeke zisithi akucaci ukuba eleZimbabwe lizatholani okubambekayo ngokuzwanana leBelarus. Enye yalezi ngcitshi esebenza nenhlanganiso ye-Disability Center ngumnumzana Masimba Kuchera.
Kuqakathekile sibile ukuthi iZimbabwe ibe lobudlelwano lamanye amazwe, njalo izivumelano lezi zinganceda ilizwe sibili. Kodwa udube esilubonayo thina ukuthi iZimbabwe ma isenza izivumelwano labo China, labo Belarus, labo Russia, uyabe kule mfihlo phakathi.
eleZimbabwe lalobelana izivumelwano zokwemba, ezokulima, ezokuthekelelwa kwamanye amazwe lokunye ngomnyaka ka-2023. Okusenjalo, isigodlo sakwele Namibia namhlanje sibambisane labe Museum of African Liberation besenza isikhumbuzo sokuthakazelela impilo kaMuyi uHaid Heipo owayekhokhela eleNamibia. uHeipo uchazwe njengomuntu owasebenzela ukuthi uZulu wezikazi le-Afrika athole uzibuse. Omunye okade esembuthaneni lo ngumnumzana Methuseli Sibindi othi ele Zimbabwe likhala ndawonye leNamibia.
INamibia yayikhona kwi-inauguration kaMnangagwa neSouth Africa neMozambique. That's why iZimbabwe ikumbula lo former president weNamibia.
UHeipo ubhubhe mhlaka 4 kuyona lenyanga eseleminyaka engamachumi ayisishiyagalombili 82 wabulawa ngumkhuhlane wemvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Bekuyisiphithiphithi kudonselana phakathi kwamapholisa kamansipala labaphila ngokuthengisa kobulawayo namhlanje ekusunguleni kohlelo lokususa abathenga bethengisa impahla emigwaqweni kakhulu ku-Fifth Avenue. Amapholisa athi asungule lolu hlelo ngenhloso yokuhlanza idolobho leli eselingcole kakhulu ngenxa yabantu abenza santando bethengisela ndawana yonke. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Bakhala ezimathonzi abathengisayo besithi ukuthenga bethengisa bekubaphathisa ekondleni imuli zabo kepha bengaxoxwa bazaphila ngani. Unkonzana Ethel Muroyiwa ngosakhulayo labantwana ababili.
Thina silabantwana silamadoda siphile sabantwana bethu ngokuthengisa emgwaqweni khonokho. Sihambisa abantwana ezikolo ngakhonokho akulasafunda safika kubo form 6 kodwa kasisebenzi usenza kula. So ngase sisuke emgwaqweni asikwazi sisiphilise abantwana bethu njani. Yinto esizwisa ubuhlungu thina kithi njengabazali.
Umfelokazi ugogo Mayi Mafumo uthi uzagcina njani abantwana engasathengisi.
Bayasisusa emakethi asiwazi ukuthi singaphilisa njani abantwana. Abantwana bayahawula, isikolo zivuliwe, kulama school fees, kulama exam fee, abantwana bafunda ngamafoni, amafoni akhona ayajuswa. Lapho sihlezi khona kubhadalwa amarenti, kubhadalwa amagesi lamanzi. Sibona ngathi sokukusizimela kodwa siselishele lakithi.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabathenga bethengisa abebulawayo Upcoming Traders Association unkosikazi Thandazile Mpala yena wamukela uhlelo lokususwa kwabantu abathengisa okungekho emthethweni.
Kanti esiso siminyene akusela order. One, i-city council ayisabhenefithi lutho thina sesithengisa mahhara emgwaqweni wayo and thina kuqala nangayindestand. So langile change kunenge akwenzayo empilweni ngokuba lestand. So mbona ngathiwa kungaba lestand kuzaba le order. Ngoba nxa sinje siminyene abanye kabateleki ngazi batshele ukuthi asifineni kuba ngumsindo abantu abazwisisi.
Ugogo uRose Nyathi ngomunye wabasekela lolu hlelo othi sokungcolile njalo sokulobuchapha obesebekayo kobulawayo okuyindawo eyayisaziwa ngokuhlanzeka.
Mina asifika ngale okwenziwa yi-City Council imvumelana lakho. Ngoba izinto obani nxa ungabuya emakethi uzobona idoti lapha emakethini kuthi ubani lobani awusozivumelane lakho. Kodwa kulabanye abangavumelani lakho abathi ngaye bona bathengisa ngenkani basithathele thina izitendi thina basithola khona kuhlale lokho kungcozisa. Hhayi mina ngiphansi le doti forward cleanliness forward ngalokho okuthiwo ngi-City Council.
Inkokeli yeZNPF kobulawayo ibikwa yiyo egcwalisa abantu ukuthi bathengise okungekho emthethweni ngoba idinga abalandeli. Ukhansela kaward 1 emele ibandla leZNPF kobulawayo umnumzana Josiah Mutangi ulandula ukuthi ibandla lakhe lenza into enjalo.
Lokhu akusoqiniso. Yes, I'm coming from ZANU-PF. But abantu labana kumarket bavela endawo esijeneyo. Thina njengecouncil sibathatha njengabantu abafuna indawo zokuthengisela kungela ukuthi uvela kuyiphi ibandla.
Umzeleli kameya kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi bafisa ukulungisela abathengisa emgwaqweni indawo ezijeneyo zokuthengisela hatshi enzikini yedolobho emzameni yokumelana lokumemetheka kwemkhuhlane efana le-cholera.
Kwaku-50 avenue savumelana ukuthi sizabasusa okwesikhatshana silungise kudwetshwe imizila lapho abantu abazathengisela khona bese sibisa-ke bona laba abayabe bebhalisile babuyele bathengise endaweni esilungisiwe. Hatshi okwenzakala kathesi ngokwenza njalo siyabe sihlina-ke idolobho silihlanza-ke ukuthi kube yindawo ehlanzekileyo ikanti kunqabele ukumemetheka komkhuhlane lo sivamile elizweni.
Ukususwa kwabantu abathenga bethengisa kobulawayo kwenzakala ngesikhathi isimo somnotho sisiba nzima okwesabekayo. kusenjalo kulabanye njalo abasuswa emadolobheni atshiyeneyo agoqela iPlumtree wangePindura lapho sebelayo ukuthi bazisukele emgwaqweni bengakadudulwa ngamapholisa. Ngima lesitho 7 ngobulawayo, igama lami ngenza Jesus Banda.
Ivandla lezanu PF kusobala ukuba lifisa ukubisela umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2028. Okwamanje abatsha abakubandla leli sebeqalile ukukhankasela ukuba angene esikhundleni lesi loba esesebenzela isigaba sakhe sesibili esehofisini likamongameli elingelokugcina njengalokhu okuphawulwa yisisekelo sombuso welizwe. Baningi abakubonayo lokho abathi kabasoze bavume ukuba ibandla elibusayo likwenze, kubika uGibbs Dube.
Okwamanje sebetshaya isilogani abatsha kubandla leZanu-PF esithi uMnangagwa kumele ancintise kukhetho ngomnyaka ka-2028 loba isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi akumelanga umuntu edlulise iminyaka eyisitshiyangalombili esesikhundleni. Isikhulumeli sebandla leZanu-PF uMnumzana Farai Marapira uthi kabakakhulumisani ngodaba lolu, kodwa wonke umuntu ulelungelo lokukhankasela ukuba uMnangagwa abuyele esikhundleni.
What we do as ZANU-PF is we pander to the whims of the people. If the people want that change, and if the people communicate that, then there will be those changes. Understand that the laws and the constitution and the democracy is about reflecting the will of the people. If the people want that, then they'll have a referendum. If they do not want that, then we are just going to continue with the constitution as it is.
Ukukhela inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZipra Veterans Association, uMnumzana Pastor Magwizi uthi kumele umbuso wabelwane hatsho ukuthi uMnangagwa abuse aze agugele ehofisini.
Ngomuntu ngazama ukukhampenela for 2028, but in 2028 yabona kungangakathi izinto zezizizi ingasend down abantu bonke babele umthila welizwe singafuneke kuxokozela njengamazi. But umbuso wokuzivuthanisela vele athi ngowokuzivuthanisela sefanaya lokade kukhona kwamgabe wathi wagcina ngazathi sisiyangena kudinas lawona lowo ungayenza khona lokho ngoba sekushedekile vele kwekuna kwezinto zangkhona ezenzakalayo ngoba langokumthathwa kwamandla olegislator sifakwa kwezinto lokwenzakala kwezinto kuthi ukukhomba khona lapho ukuthi khona kwesi sikhathi abantu bayefuna ukuthi baqhubekise umbusowabo kuze kubela phakathi.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ukuza imihlolo ngokufiswa libandla elibusayo.
Sibona kusenzakala into ebisenziwa ngumgabe, into ekadisenziwa ngumgabe bekuthi ama-youth kubuye lalo uphiko lwabomama uze sekuthiwa hhayi vele sesim-endosile umgabe. Yikho sikubonayo khona lokhu zakala futhi into emangalisayo ukuthi uMnangagwa akalazo yini inhloni zokuthi kubonakala ukuthi akula new dispensation abeyenza even ikhu ukuthi uzenze wayezenzela yena eyedwa. Njalo kutho ukuthi sokuhle kuzitsho khonoku ukuthi ubesimbala ukuthi khona i-term of office yakhiphelile, kodwa ngenye indlela kutho ukuthi uqale lapha. Kuyinto edanisayo kakhulu lokho bakuthi
ubona ngalo mfisi ukufela ehofisini kumbe kuyini lapho kwenzakala.
Iye vele ufuna ukufela ehofisini sesike sakutsho ukuthi ukungalungiswa kwendaba egugu rawundi kuzakwenza izinto eziningi kakhulu eziyangisayo zisenziwa yizanu zisenziwa ngomnangagwa. Kutho ukuthi ngenye indlela laye ufuna ukuphuma njengomgaba. Manje asazi ukuthi ngubani ozamkhipha njengomgabe ngoba yena nguyokhipha abanye njengomgaba.
Usukhica Mfundo Love Momaduku ingcwethi kwezemithetho njalo okhokhela ibandla le-National Constitutional Assembly uthi akulunganga okwenziwa libandla leZANU-PF.
This idea of a third term is totally undemocratic and ought not be pursued because there are very good reasons, not just in Zimbabwe but all over the world, where presidential terms or in fact terms of offices are limited to two terms. It would be to be very retrogressive in our country because we used to have a constitution that didn't limit the number of terms a person could serve as president.
Banengi abathi kubi kakhulu okwenziwa libandla elibusayo loba kusekelwa ngamalunga ebandla leli. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube.
IZimbabwe ibhekane lodubo lwendlala njalo iWorld Food Program ithi kulabantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million abadinga usizo lokudla. Ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ekhangelane lodubo lokuguquka komumo womkhathi osekubangele ukuthi kutshintshwe indlela zokulima, usikhucamfundo Thafazwa Mabhawudi owesikolo se-London School of Hygiene and Tropical Medicine ukhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezishiyeneyo, hathi ukulima isilimo esisodwa njengolokho obesekuvamile. Ukuhlazela ludaba sixoxa lengcwethi yezokuguquka komumo womkhathi njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Africa Voluntary Carbon Credits Markets Forum, umnumzana Angliston Sibanda.
Umumo womkhathi sibaguquka, so ke lokulima kwethu indlela esilima ngazo kuqakathekile ukuthi sithathe indlela ezenza ukuthi sithole okunye okuncane. So nxa silima nge-permaculture kwenza fanelise ukuthi nanxa okunye kungatsha kodwa okunye siyadobha. Futhi nxa sisenza i-permaculture sinatheesilensi lolunye uhlobo lokulima okuthiwa i-regenerative farming, okutho ukuthi nxa ungalima ungasikilime amabele akho ukuthi uphinda uthi phakathi kwamabele ulime njubu, ulime amazambane, ulime indumba. Awungeke waswela ukuthi lanxa amabele engasenzanga kahle udobhe endlubini lezilimeni. Kanti njalo izidubu lezana lezilimo kuyakwekuseva njengokuthiwa ngama-cover crop ayabe egcilile ukuthi umhlaba mhlawuzilele lebe lilile amanzi akho angaze ade athathwa ngumoya ngaloku lokho ukuthi i-evaporation. So kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi njengabalimi
sesikhangela ukuvunda komhlabathi ukulima ezilimo ezithiyeneyo kungaphathisa na
kakhulu. Okunye futhi angithi izilimo lezana ziyabe sezinabi yafithi umuntu yabe lime intanga zamakomane walima ama-leguminous plants izimba lezana ezikhuthayo kunje lezana esizigayezekindi ziyanaba zinganaba zona lazo ziyavundisa umhlabathi zithiya umhlabathi zingile bese kuthi emva kokuvuna abalimi bayakhuthazwa futhi ukuthi bathile izilimo lezana amahlanga akhona ahlale phansi laphana ukuze abe ngumvundiso emhlabathini ukuze singasasebenzisi kakhulu amafethelayiza lawa ayenziwa ngemithi ngoba ayathisa yiwe futhi amanye abangela komhlabathi lokuthi nxa siwafaka athise izilimo zethu ngoba amanzi asemalutshwane afaka isipelayiza emhlabathini ilayizini beselihamba izilimo zethu ziyatsha. Kodwa singasebenzisa okwemvelo lokhu ukuthi sekele kubolele khonapho kuvundise umhlabathi siyathetha umhlabathi wethu izasuke kuvunda.
Ngenxa yokuguquka komumo womkhathi lokhu kwesinye isikhathi sibona izulu lisiba linengi kakhulu bese lisuke liselakale okwesikhathi eside. Kungenziwa njani ukuthi abalimi babe bevikela izilimo zabo?
Nxa sikhetha imfanelo zethu kasikhethe imfanelo leziyana ezizala zikhule zizale masinyana sesokuthi nxa sizihlabele lezi zilimo sizilime silime sihlanganise lezinye khonokho sikhuluma ngakodwa i-permaculture sibe lama-cover crops okuthi izulu nxa selithe lahamba umhlabathi lwana uyahlala ungatshiswa lilanga direct kuyahlala kunemthinzanyana okhave umhlabathi ukwenzela ukuthi umhlabathi lwana ungamanzi angaphephuki masinyana. Kanti njeke futhi nxa silima sele sivele silime ngendlela yese ekhona ezimbabwe esiyithuthukisayo ethiwa yi-conservation farming abanye bathi yigatshompo abanye bathi yintwasa ngokushona bathi yisumvuthu.
Lo ube ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi yezokuguquka komumo womkhathi njalo engumqondisi we-Africa Voluntary Carbon Credits Markets Forum. Ngesikhathi imibono idabuke phakathi phezu kodaba lokusungula uhlelo lokusetshenziswa kwezithupha ukuchapha imingcele phakathi kweZimbabwe leBotswana, kule mibuzo eminingi ngokuthi kambe lolu hlelo luzaphumelela na. Intatheli zindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube, usipha lolu daba eseHavron kwele Botswana.
Emhlanganweni osanda uqhutshwa phakathi kwamazwe omabili oweforth bi-national commission oqhutshelwe edolobheni le-Maun kwele Botswana, kuyona le inyanga omongameli bamazwe omabili baveze idlabuzane lokuqhubeka ngohlelo lokwesulwa kokusetshenziswa kwengwalo zama-passport kungene izithupha ekuchapheni imngcele. Umongameli Masisi uthe lokhu kuqakathekile njalo kuyindlela yokulwisana lokweqa umngcele ongekho emthethweni.
As the leaders have expressed their desire to do this not because we want it ourselves.
Inkulumo phakathi kwamazwe ethu ziyathembisa njengabakhokheli sifuna lokhu kwenzakale. Hathi ukuthi kufunwa yithi kodwa kuyikulandela izivumelwano ze-SADC kanye le-AU.
Kukanti uMongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi kungaba kuhle ukuthi kungene isithupha ngoba vele ukusetshenziswa kwama-passport kwakungekho umkhuba wabuya labamhlophe.
We didn't have passports to move from one country to another.
Imbali yethu itshengisa ukuthi vele sasingasebenzisi ingwalo zama-passport. Zabuya lalabo abebezibona engathi bathuthukile okwedlula thina.
Kodwa noma nje omongameli bobabili bezama ukufaka umfutha kulolu hlelo okugoqela lokuthi banikeze iziphathamandla zamazwe omabili umlayezo wokuthi beqale ukusebenza phezu kwalolu daba, amanye amalunga edale ephalamende kweleBotswana bathi abafuni lakuzwa ngalolu hlelo. Bayabuza ukuthi ukusebenzisa isithupha kusekudala ukuthi ugcwala abezimbabwe elizweni labo ngoba bebalekela isimo somnotho esingamanga kuhle elizweni labo. Ekhuluma edale lephalamende umnumzana Paulson Majaha omele iNatha Gqwetha okungumuzi oseduze lomngcele wezimbabwe uveze ukukhathazeka esithi inani labezimbabwe leBotswana livele luludubo ngokuqonga kwalo, kodwa uhulumende ufuna ukuqhubeka ngohlelo oluza kwengizisa udubo ngamandla.
Kulibeka khona le mathata along the border especially khoneko.
Bukhanya kulodubo emngceleni ikakhulu enyakatho duze leZimbabwe, njalo akunacingo okudala ukuthi bangene ngobuningi babo okungekho emthethweni.
Kodwa umphathi ntambo obona ezokungena kwabantu elizweni unkosikazi Anna Mukheti uthi noma nje inombolo zitshengisa ukuthi kulenani eliphezulu labezimbabwe elingena okungekho emthethweni, ukusebenzisa izithupha kungaphathisa ukuthi abantu bangene ngendlela eziqondileyo.
Ukungena
ngezithupha kuyindlela eqondileyo, yikho lo mongameli Masisi ekhuluma ukuthi ukusebenzisa izithupha kunganceda ukuthi siphathise ukuthi abantu bangene elizweni okusemthethweni.
Noma nje inkokheli yamazwe womabili isithi ilandela njalo ikhuthaza ezinqumo zenhlanganiso yokuzwekazi le-Africa, e-African Union yokuhamba kwabantu kanye lempahla okhululekile, abacubungula ezombusazwe abafana lomnzana efidle lancube bathi ukungahambelani kwezomnotho kanye lezombusazwe kweleBotswana kanye lelezimbabwe kwenza kube nzima ukuqhuba isivumelwano sokusebenzisa isithupha.
Indaba yokuhamba kwabantu bengela ma-passport besebenzisa izithupha izahlupha kakhulu ngokuba ezomnotho zalamazwe kazilingani kazifani njalo. Abantu beBotswana bahlezi kahle, ezomnotho zabo ziyasebenza balemisebenzi, yonke into ihamba ngendlela efaneleyo, ngakho asoze badinge ukuza kakhulu eZimbabwe.
Umnumzana Mkhululi Moyisizalwane seZimbabwe esihlala kweleBotswana yena uthi kuhle ukuzanywa inkokheli yamazwe omabili, kodwa ngenxa yegama esengcwele labantu bekhaya emazweni kuzaba nzima ukuthi abeBotswana balwamukele lolu hlelo.
Thupho lona lolo lukhuvele lukhona ukuthi thina ngapha abakithi njengobana sisazi bahlezi begconwa ngendaba zokudalwa kwamacala lakho konke nje okwenzakalayo kungantwa akuphathi kahle.
IBotswana ilesivumelwano esifana leNamibia, njalo ukusungula kwalolu hlelo phakathi kwamazwe omabili akuzange kudunge imimoya njalo lokho sokusenzakala ngokuzanywa ngeleZimbabwe. Inombolo ezikhitshwe ngumkhethi edalela ephalamende zitshengisa ukuthi eminyakeni emithathu edluleyo kulabeZimbabwe abayizinkulungwane eziphezu kwezilitshumi lantathu i-13,189 abangene elizweni ongekho emthethweni, njalo inani leli liya likhuphuka umnyaka ngomnyaka. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngiSavron kweleBotswana.
Okwezi phathelane leMelika, namhla uZulu waseMelika umanyane ukunanza ikhefu elePresidents Day. Leli khefu laqala ukunanza ngomnyaka ka-1879 kuthakazelelwa ilanga lokuzalwa likamongameli George Washington, kwathi ngokuya kweminyaka laba ngelokuhlonipha omongameli bonke nje abakhethwa ukukhokhela eMelika asebe ngamachumi amane lasithupha 46. Ukuhlaziya imbali yaleli khefu uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe.
Usuku lolu lwaqala kungasiyo holiday kuyikucelebrate i-birthday kaGeorge Washington owazalwa ngo-February 22, 1732. And yaba holiday kusukela ngo-1789 kulapho eyafakwa emthethweni ukuthi kube iholiday. Naleso sikhathi futhi ayilokhu iselebrate i-birthday yakhe uGeorge Washington. kuze kwachinja ngabo 1960 lapho iCongress iyadecide khona ukuthi ngangcono usuku lolu lu celebrate ama president wonke adlulileyo. Yikho lapho ke batshintsha le date yokuthi ingabe mhla ka 22 ibe on the third week ngomvulo we third week ka February. Lapho futhi sibona kulomunye president la wazalwa ngo February u Abraham Lincoln. So abanye bakuthakazelela kakhulu lokhu ukuthi sekuintroduce lomunye president. Njalo futhi bayenza ukuthi kube i long weekend. Njengoba sibona namhlanje kuyiholiday lapha e-America i-long weekend ukuthi abasebenzi bathole labo ukuphumula, njalo futhi bakwazi lokuthi baphakamise umkhonomi we-America ngokuthi bahambe bayeshopa bayodla out kuma-restaurant lento esifana nalezo.
Ye, wena unje sibili njengomoyo utholani phakathi kwakho zokuthiwa nje kulakho lokho ukuthi umthelo we-tax kwezindawo ubekwe eceleni?
Ngithola at least ilanga lokuthi ngike ngiphumule ngibe long weekend. So ngiyakujabulela kakhulu khona lo ukuthi abasebenzi bathola isikhathi sokuthi bangibaphumule.
Lo ngumnumzana Dan Moyo odabuke eZimbabwe osehlala kwele Melika. Limuze exoxa lapho lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseVirginia. Okwamanje wathi siphe ithuba lina balaleli be-Studio 7 ukuze liphe imibono yenu.
Ngihlala lo mpofu lo okhulumayo kovarevare enkaya embasha. Thanda ukungeleli bomncane uSupreme Kwaphana embasha. Ngingeleli bomncane uLawrence Egonye. Abalandeli baka-Studio 7. Ngingeleli u-anti eBhinga onamaja. Ngingeleli umamncane uGrace Harare. Ngingeleli ezinye izihlobo zami zabanye abangane nje abalandeli baka-Studio 7.
Sibonge ukuba khona emoyeni, hawu asibuye sibonge njalo indaba esizithola mihla nemihla. Kahle lokhu ukuthi sihlale sincabaxhumene. Ngidikangulise nje bonke abangaziyo labangangaziyo abangithandayo nabangizondayo ukuthi hhayi asiqhubekeni siphile. Obabulisayo Evans ngidabule etsholotsho ngizaya kobathuni manje hhayi ngobulawayo mbulisele le mebrazi ya uzefu esusumane etsholotsho sikhula mdala ibambe njalo mbulise yonke imuli yami wonke bonke angeke ngibaqede sibaningi kakhulu kodwa ngithi inkosi kayisenzele kuhle. Ambonge baba, ambonge, ambonge emsakazweni.
Ngithanda ukubingelela nje uThobeka Ncube, Progress Ncube, Indokohle Ncube, Zenande Ncube, abo bonke ekhaya esigabeni sakithi enkaya. Ngimlungisani Ncube lo okhulumayo, ngiyabonga. Danko
obingelelayo lo owena Sibongo Ncube, ngithi sengathi ngingayibamba kanjalo inkosi nibusise uqhubeke ngomsebenzi wenu oye phambili. Siyabonga.
Ya, mina ngithandani lo Ncube, ngithanda ukubulisa nkosikazi wami Flapusi lapha eLuigi Sithobekile Mlilo, ngibuyelelele umntanami uFana, ngibuyelelele umntanami uTha, ngibuye ngikhuphuke ngiyeGwanda, ngiyebingelela osibale bami kunye lomamazana lapha emashonomoshe uMasu, ngiphinde futhi ngibingelele abazawami lapho uOtfield noAustin, nabanye nje abafowethu abanye engabadlanga kodwa hhayi
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk namhlanje sikhangela ukuthi abalimi bengasebenza njani ngalezi zikhathi zokungani kuhle kwezulu kumbe line kakhulu kudalwa ludubo lokuguquka womumo womkhathi emhlabeni jikelele. Singakehlukane wathi sikhangele ebesikhokhela eleBelarus lithi lizaqhubekela phambili liqinisa ubudlelwano leZimbabwe ikakhulu emisebenzini yokwemba okuthengiselana lokunye. Silugqiba ke lapha uhlelo lehla namhlanje oluvalelisayo nguDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.